Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 30 impandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngiphathe intambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolugatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osesusiwe.
Besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs eMthembuSec wasuka lapho waya ku-presidential office.
Abanye bathi ukwehliswa isikhundla okwenziwe uMathema kungaba kuyikumlungiselela ukuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Enxa babona ukuthi engxenye ehluleka khona ngaleli abade khona baze bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaya lichaza kakhulu engaphandle.
Izakhamizi zelubhane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lubhane irrigation scheme lolwelubhane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elubhane.
So abantu abasebehlakaniphi this time sebekwazi ukuthi naso kubuya ama-elections kubuye ezimnandi kubuya amanga kubuya ukuthi asiyadivelopa kodwa abantu bengakuboni kunokho kuthiwa kuyadivelopa.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi mtambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolugatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osusiweyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise isikhundla uMathema waba ngumphathi mtambo ongela akumeleyo obekuyisikhundla sikaNdlovu osenguye osephethe ugatsha lwezemfundo. Siqoxe lesikhulumeli inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-R2s umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala sithi amhlophe kuMandlovu. Okwesibili thina njengehlanganiso uMandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry ekade ikhokhelwa nguSithembiso Nyoni yama-SMEs. Okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle sesikhangele bonke abantu asebefakwe ngu-president abalaqiniso ngabantu nje asebekhangelele okwabo abakudlayo loku kukhuluma amanga. So thina nxa simkhangele besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs eMthembuSec wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu engaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukaMathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondane lokwe-education public service siye sikhangele i-ministry of education akukho okusebenza kuhle ku-education. Pho ukuthi uMathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwani. Bese sikhangela lo ongenileyo sikhangelele thina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze kumbalisi konke abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele beyicobodisa ngumuntu abazamkhokhela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo. Empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu abangelalutho. Sikhangele ngesilungu okuthiwa yi-merit nayikho okwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olu nasincedisa ukukhipha imfundo engcupheni esikiyo. UMathema wehlulekile nasikhangela izinga lababalisi abakilo, nasikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi, indlela okukhulunywa ngayo ama-examinations, indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezekhala kathesi. Bese sikubona ukuthi kathesi sebekhuluma ngombafolo sebefaka umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyo indlela okumele yenziwe ngayo. Ngoba sikhangele konke okwenzakalayo, sizabuyela emuva kuphemsekwe education. Umama wasihlela njengababalisi. Layina lowo kathesi sikhangelela ukuthi njengomuntu uvela kupresident's office, ngumuntu ade grunye ukuthi kathesi nxa siya ku-education sifuna uyenza lokho. Okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abe mgceke ebabalisini, abe mgceke ezakhamizini, abe mgceke lebantwaneni.
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS. Lokhu sikudaba lunye sixoxile ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathisikolo.
Yikuthi laba bantu badla kukwenza ingabe yini, ungayicabanga ukuthi lokhu akwenzakali kodwa bakwenze. Engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukaThembo Mahadi kulesa sikhundla sokuba ngumsekeli sizokuthiwa lalaba esebenza labo uMahadi bachithwa kwangathi ihhofisi leliyana kalisela muntu. Kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kwakuKen Mathema kumbe lo Sithembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa umsindo weMandebeleni ngokuthatha na uKen Mathema. Yebo kungaba njalo, angavuka nje ila esengumsekeli kaMphathi Ntambo kodwa vele khona kusizani uba umsekeli ungelamandla ungelani ungelasikhwama uyakhulumani. Kodwa ke okunye engxenye asazi enxa babona ukuthi engxenye ehluleka khona ngalela bade khona base bemgwegwa nje khona le bamsondeze eduzane ukuthi angashaya lichaza kakhulu engaphandle. Kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle leze zemfundo njengoba le misindo yababala singapheli lezikolo zivulwa zivalwe ezikoleni iCovid ibhahile iyale. Enxeba bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babona ukuthi kambe yena ginyile itshe lo angenelisa yini ukuba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha emboneni wethu thina abanye. Ngala madoda asembusweni ingabe yini njengoba ngisitsho ingenzakala.
Abanye bathi lokho okwenziwe umnumzana Cain Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe. Ukubona kungenzakala yini lokho?
Ye, eqinisweni sibili kukhanya ngathi umhlubu weMandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla sokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane. Kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba ngumphathi Ntambo wazasekhaya. Hayi, kuyakhanya ke kungakukhanyela ngendlela ezijiyeneyo kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu beMandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo yebo kambe kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi ngitsho kuprimary and secondary education oluningi. Hayi, ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda kaluthinti ye abaningi kangako. Lesiyana esehome affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe yilo esisebenza kakhulu emandleni okubusa owedlula lokho weprimary and secondary education. Ngakho ke ngibona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi izikhundla ngithi umphathi Ntambo abalamandla ukugcina umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende. Yikho ke kube sekuthiwa hayi lina ngapho ke thathani nezemfundo besazi ukubana umphathi Ntambo wezemfundo njengoba ngithilo uyaxabana lababalisi kuphelele khonapho abazali babe khonona belekhashana kanti ese lesi ese umphathi ndambo wasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenze kuba yise sibopha abantu yise sigcine esichithiza lemhlangano yamabandla la abephilisa yiso njalo leso esixoxana lalaba abengathi abazimele bodwa ama NGO hayi baphiwa nje ukuthi labo bathule bangaba ngumsindo kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esekuba ngumphathi ndambo wasekhaya yiso esilamandla odlula lesi esiphiwe yena lo ophenguwa siphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye
umnumzana Thande kwezintimkandla wake waba ngumphathi isikolo njalo oyingcwethi kwezombusazwe Izakhamizi zelupane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lupane irrigation scheme lolwelupane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elupane. Inhlelo lezi zikhangelelwe ukuphathisa kuzilimo zengqoloyi lomumbu. Umphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ungumgcini sihlalo walesi sigaba kubandla lezanu PF usanda tshela iStudio 7 ukuthi amanzi avela kuhlelo lwegwayi Shangani Dam olusaqutshwayo azasetshenziswa kusukela ekupheleni komnyaka ozayo. Umeli welupane East edalile parliament ubandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube utshele usithandekile mhlanga Studio 7 ukuthi inhlelo lezi zizaletha imisebenzi ikakhulu kwabatsha kanye lamabhizimusi okupheka isinkwa.
Esikhangelele ukuthi kuzaba lotshintsho esigabeni sakithi elupane ikakhulu elupane East ngoba sikhangelele ukuthi izakhamizi zakuleyo ndawo zizaba lesabelo kuleyo irrigation. Sikhangele njalo ukuthi nxa abantu bebuya bezothenga ke lezo zilimo ngoba nxa isilimo sesilinyiwe phela kumele sivunwe. So ke kulamathuba emsebenzi esiwakhangeleleyo ukuthi aza kuba khona esigabeni ikakhulu kubontanga. Sikhangelele njalo futhi ukuthi nga kunjalo sokule wheat esigabeni sikhangele ukuthi kungaba lokuqalisa ukuba khona kwama bakeries isinkwa sitholakala esigabeni. So sikhangelele ukuthi kuzaphathisa kakhulu lokho esigabeni.
Ungazibetha ngamagama indawo lapho okulenhlelo zentuthuko lezi wonke umuntu uyathola yini uncedo kumbe kulabanye ababhalisayo njalo kukhangelwa ngokuthi umuntu kuliphi bandla na
ihlelo sikhuluma ngalo lohlelo olukhona ewardini okuthiwa igwamba ward eselupane lapho okule damu elikhulu ibubi lupane dam irrigation leyo ibizwa ngokuthi ububi lupane irrigation. Lapho ke ukukhangelele ukuthi kube lamalunga kumbe ngathi mina ama-members angaba ngu-90 so far kulama-members arejistileyo akwanileyo abangaba ngu-45 kutho ukuthi inani langkhona likhangelele ukukhula. Siyazi ukuthi nxa into iqalisa kungakabonakali ukuthi iqonda ngaphi ikhanda lingaphi umzimba ungaphi abantu baye bedonda ngokunjalo ke lakhona apha bekunjalo abantu bebengelathemba lokuthi into ezaphumelela kodwa okwamanje isiphumelele isikhona. So ke abantu sebebonile ukuthi kukhona okwenzakalayo esigabeni akukhethwa ngomhlobo ukuthi lowo muntu ngwaliphi bandla ngoba le iproject isezandleni ze-Minister of Agriculture ikhangelwa ngabe agritics.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube umela ilupane East edalele parliamente njalo ekubandla lezanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselupane. Kodwa umnumzana Bet Nico Bebe owayimela inkayi South edalile parliamente uthi kunuka santungwana ngemizamo kahulumende njengoba ukhetho solusondela ngoba iningi lenhlelo zokuthelelezela zazivele zikhona ziqutshwa yinkampani yelizwe e-ADA.
Akula nto ejenyini lapha sithandekile lawona lawo ama-irrigation ka-ADA ayengama-irrigation ayevele khona bayavuselela babe vele futhi kayisibo abavuselelwe by the way base bewanike ilist ku track itrack yayisivuselele sebe wathatha xa sebe wathatha bewabisela ku order abawathatha bewabisela ku order kodwa isiba abawalungisileyo so kambona ukuthi kulento ethuthukayo njalo futhi angiboni ukuthi ukuvuselela ama irrigation e order ku save izakhamizi ngoba i order yikampani yehulumende isakhamizi esizakheleyo embonqani asisoze sibenefite from that other project so lokhana yikuvala abantu amehlo ngoba ama-elections ebuya so abantu abanisebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi nxa sokubuya ama-elections kubuya ezimnandi kubuya amanga kubuya ukuthiwa siyadivelopha kodwa abantu bengakuboni khonokho okuthiwa kuyadivelopha angiboni ukuthi khona ukuqamba amanga kungenza ububelo kwi-economy yeZimbabwe instead okuliqiniswe yikuthi khona for 41 years bekulokhu kubusa iparty eyodwa ibusa injalo isiyehlulekile ngoba ikhuluma ngezinto okufana ukuthi ngayo yazenza 30 years ago selokhu besibazazenza kathesi njalo besehluleka ukuzenza kuzaphela futhi ezinye 30 phezu kwezinye 30 ezadlulayo kumbe 40 phezu kwe-41 ezadlulayo belokhu besibalungisa akunakulungisa abakwenza sithandekile eqinisweni abantu bezimbabwe kabavusa inkophe babona ukuthi abantu asebebabisele emuva 50 years back ngabantu bezana sokufuze babakhiphe ngoba sebebabisele emuva kakhulu
lo ke ngumnumzana Abednego Bhebhe wayemela inkayi South edalele ephalamende Kajalo zempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela ohlala kobulawayo ubulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amabili 213 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamachumi afika phose ayisithupha 58 ngabesigaba seMathebeleland South.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Ukwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday linodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC lutshengise ukusekela uhlangothi ngokwenza imihlangano lamabandla ezombusazwe phose wonke elizweni jikelele ngaphandle kwebandla le-MDC Alliance. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sokumele usiko lokuhlawula amalobolo luguqulwe luhambelane lempilo yalezinsuku. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani lonke bantu beZimbabwe, salibonani. Kwele ngilazo ukuthi lihlangane uphatha ngapha kithi siNdebele lihlangane lihlangane kuphathe bengicela ukuthi ubaba bangibize ikhampani ngicela behlangene wonke abantu beZimbabwe omthakazi namaphatha afuna ukufonya la akugidamdlovu kodwa kunabaholi abanye sibadingayo abangangena nomanjaholi ukunjengabo Jonathan Moyo ukunjengabo Wilsonncinci ukunjengabo Mama uMakhubhe ukunjengabo David Coltart ukunjengabo Tundaibit esombeni kodwa kuthathe nabi ibandlululo omhlobo kusuka ukuthi naba abangayiholiye kube namaphini hhayi ngibusisindawo ngangamashona njena ikhwalifaye emsebenzini phuye isikhundla esihle ngaye amandebele ikhwalifaye esikhundleni phuye isikhundla esihle alokhu kwamaphi ayizane ihluleka phela although iminyaka esiyimidulile akulanto eyenzayo maphina phinana ngithole isitarata sezithelile tedinike kuze sitarata ngiyabonga sengenandebeyintoni
sabonani balaleli be-studio 7 abasakazi be-studio 7 le ikhuluma indoda yaselubhani ekhuluma iSouth Africa eJohannesburg. Kunenkinga lana abantu bakithi yokuthi uhulumeni wakithi athi yena usanshiniwe kuyikuthi naye usanshine abantu bakhe. Abantu baseZimbabwe basanshiniwe, basanshiniwe nguhulumeni. Naye uhulumeni ukhala ngokuthi usanshiniwe ngama-Western. Kodwa ke siyakubona kwama-Western okwakasekhaya akhe lapho eZimbabwe kuthwesisa sokungasagibeli amabhasi ma ngabe ungahlatshwanga. Kuthiwe awusayindawo ma ngabe ungahlatshwanga, awusangeni izitolo ma ngabe ungahlatshwanga. Kuyikuthi asikho kusanshini umuntu yini lokho, ngoba yona ehulumeni yethu, uhulumeni eZimbabwe, hayi kege yethu eZimbabwe yabo bona labo baphezulu ngoba bona ebabandlawo basuta. Zonke izidingo bona ngezabo, akusiyethu le ngoba vela kusayikhiphwa ngabantu izikhiphile yona.
Nivuka njani zihlobo ezinhle, sanibonani sanibonani ekuseni leyi. Nginivukisa njalo zihlobo ezinhle, nami ngisezalwanisa khona apha eZimbabwe, okuthiwa ngufamona ngwenya ngapha eMatsouth. Ngilibingelela zihlobo ezinhle nonke. Angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nami ngumuntu, ngifuna umuntu. Nami ngithanda ukubona abantu njalo nami ngiyabathanda abantu. Nami ma-Studio 7 ngilomthandazi omuhle enhliziyweni yami ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho. Liyasinceda sibili kakhulu, umsebenzi wenu muhle, siyawubonga wonke. Yikho ngangithe mina inhlamba zingatholakali ngoba ukukhuluma inhlamba sewunganiuthuka ama-Studio 7 hlobo zami, thina esithanda ukukhuluma. Inhlamba ma ivulwa, ivulwa ngama-Studio 7 ifike endlebeni zabo, kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo. Hayi inhlamba makhiwa, hayi akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga. Kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba abantu becabanga ukuthi ha indoda leyana njengoba ikhuluma, kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize kanti kukhanya ukuthi ungubhinya. Abantu bese becabanga ukuthi ha lwana noma singamkhetha ele nhlamba ezingaka, inhlonipho kayikho. Yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma. Noma singathini sikhuluma inhlamba bazalwane bami, noma hlobo ezinhle, akuna nhlamba eyake yaba yindlela eqondileyo. Ngiyabonga kakhulu-ke nami lapho. Hhayi angikhulumi lutho olubi, ngiyalivukisa nje lami ngithi hhayi amhlophe emhlabeni asiphileni ngothando nangokubambana. Mina nje ma-Studio 7 sengicela umlayezi wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemat-South, akusimi yedwa ufamona okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi, sibaningi hlobo ezinhle. Esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-First Lady uCilia Mnangagwa. Kwesinye isikhathi into yezo umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi. Ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka, sike sikhethele umuntu ongumama kaphathele izwe, kanti liyehlulana.
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani babukeli bonke balaleli baka-Studio 7. Siyalibingelela umbuzo enginawo ngiwuqondisa kuba kumagalela ngenhlonipho enkulu. Ngiyakuhlonipha baba uMagalela, ngumhlonishwa mpela, ukhulile. Kodwa angi-understand ma uthi i-Studio 7 yenza kabi ngokuthumela isikhathi, ukuthi isinikeze isikhathi sokubana sithumele imilayo esinayo ku-public ukuthi sikhulume okungaphakathi kwethu. Cela ukubuza ukuthi usuke wakhuza o-Twitter yini, usuke wakhuza o-Facebook yini, usuke wakhuza laloba yini ngama-WhatsApp, mhlawumbe sizithola nsuku zonke, kodwa ubona u-Studio 7.
Ninjani muli Studio 7 lobuholi bayo? Ngiphila njani? Engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile, hayi nathi sisavika lolu bhubhane lomkhuhlane lokhona. Engithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke. Engizathi mina ngibesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazwe, alufuni kukhokhela, lufuna ukukhomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni. Engizathi mina laphaya
ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba umnangakwa nekyabe kungumuntu esindebeleni embuza ngobaba umnangakwa ethi ubaba umonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uchamisa akukaze ukuthi ubaba usibanda ubaba ugawule ubaba undlofu angikaze ngize vele kubizwa ngaleyo ngalezo zibongo mhlambe zolimi lwesindebele ongangokuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngoba bobani yini ngoba ungakhangela izanu ile modern mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu esindebeleni okuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakale bazahlala bona besithi ubaba ubani kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale zisuthi ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, inkokheli yebutho iqhubeka isethula imibiko ehlukeneyo lekamongameli Joe Biden edalele Senate lapho ababuzisiswa khona ngamalunga aleli dale. U-General Mark Miley utshele leli dale ukuthi inkokheli yebutho yayicebise umongameli Biden ukuthi achiye amasosha azinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu kwele Afghanistan kodwa uBiden wathi wonke amasosha aphenduke ekhaya. Sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi kungakutshengisani ukwenziwa nguBiden ukungalaleli inkokheli yebutho.
Kodwa engikubonayo ngibona ngathi yena uPresident akulabutho ayefuna lisale e-Afghanistan. Wayesediniwe ukuthi i-20 years kuloke kulwiwa into efana nayo. Ngoba ngithi yabona ukuthi ungakhangela nxa ungakhangela i-history e-Iraq. E-Iraq kwangathi kuyathi kwasala amabutho amalutshwane. Kwabuya kwathiwa lokho kuthiwa yi-surge lokuyani ukwengezelela amabutho uzuthiwa. Ye ngapha sokungathi kuyavukavuka sokusengezelela. Ngibona la i-Afghanistan kwake kwaba le-surge yona leyani ukwengezelela kwenumber yamabutho ukuthi kuhanjiswe amabutho amaningi ngasikhathi sinye ukuze ayebambe indawo eyabe isiqeda. Now-ke ngibona ngathi ungachiya 2500 yona leyo kuyasala kuvuka phela okunye bese kuphinda futhi kubiyeza ngapha ekhaya ukuthi kube le stage yona leyo ukuthi kuhanjiswe amabutho lana ayekhona le ukuze ayevimbela lokho sokuzenzakala. Kodwa nxa sebephumile bonke baphuma bathi dunya akuzela lutho phela laphana olunye abakhangeleyo. Yikho engikubonayo mina ukuthi upresident wayevele sefakile umgomo wokuthi akulabutho elisalayo lapha.
Manje lokhu kungakutshengisa na ukuthi umongameli Joe Biden uyehluleka ukubusa?
Hayi, mina kangiboni ukuthi kutshengisa sengathi uyehluleka ukubusa. Mbona ngathi kutshengisa ukuthi uyindoda ethi ingenza i-decision yayo ime kuyo leyo. Ngoba asikho ukuthi abantu abaningi bayamsola ukuthi akhuphe amabutho nalana wonke Afghanistan. Now abantu bayakubona ukuthi bese kuluywe kakhulu, bese kuhlalwe kakhulu, bese kuluzwe kakhulu izimali eziningi. Kusho ukuthi yena engena wahle wazitshela ukuthi mina le impi angiyilwile, ngiyayiqinisa, ngiyaqinisa yonke into. Wasesima khona. Yikho kangiboni ukuthi engxenye kungaze kube yinto engenza ukuthi akhanye umuntu wehlule ukubusa. Hayi, yena umkhokheli webutho labo bonke. bonke bakubona ukuthi upresident kavumelananga le advice yona leyo ababempha yona. Angikholi ukuthi upresident nqabe advisewa bayavuma konke okunye bayema endimeni yabo beme khonabo bathi hayi lokho akusoze kwenzakala. Ngibona ngathi kokwenzakalayo kona.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bayabuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana Kane Matema osesusiwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela kulenjini ku-www.voandebele.com.